So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Thanoloka Wande. Lingali fuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhlazi ku 15 Ncwabakazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende usexotshe umsebenzi umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labongi eZimbabwe Professional Nurses Union umnumzana Emmanuel Chiluku esethethwa icala lokuqhuba umhlangano ngesikhathi somsebenzi.
Silethemba ukuthi siyo policy kahulumende yokubulalakhe inhlanganiso zezisebenzi.
Umanji emthethwandaba wetsholotsho ubengelalwazi lokuthi idale le-High Court le-Supreme Court anquma ukuthi isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Obet Mpofu aphume aphelele eplazini le-Stakeni Farm.
Sithe sifika e-court, i-court ibingakwazi i-Magistrate Court ngezinqumo lezi ezimbili esezenziwa yi-High Court.
Umumo umimanzonzo kwelekhinya lapho sekuqhamuke udlakela ngoba omunye wabanqotshiweyo umnumzana Raila Odinga ephikisa impumela yokhetho.
Kodwa kulezi ndawo eNairobi lapha abantu ababhikisha khona abasolayo i-outcome kumbe impumela yalolu khetho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende usexotshe umsebenzi umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labongi eZimbabwe Professional Nurses Union umnumzana Emmanuel Chiluku esethethwa icala lokuqhuba umhlangano ngesikhathi somsebenzi. UChiluku obesebenza esibhedlela seGweru wamiswa phambi kwedale lokuthoniswa kwamacala ezisebenzi watholakala elecala lokuchaphaza isikhathi somsebenzi ngokwenza imihlangano lezisebenzi. Kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso yabongi eZPNU umnumzana Douglas Chikovu uthi bazaphikisa lesi sinqumo ngoba singelasisindo. Sixoxe lonobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU umnumzana Jafet Moyo ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngalolu daba.
Esikubone kusenzakala kucomrade Emmanuel Chiluku isenzakalo esibi ngokuthi phela ube semsebenzini okumelela izisebenzi kuyavunyelwa emthethweni ukuthi nxa ulilunga lezisebenzi ke ubambeke ekumeleleni izisebenzi loba ngasiphi isikhathi uyavunyelwa ukuthi ke ubambeke endaweni zezisebenzi kuyavunyelwa njalo ukuthi ube lilunga le workers committee kumbe ube lilunga le trade union njalo unxa ulilunga kufanele wenze leyo msebenzi ephathwa ngabakhokheli kumbe ngamalunga aleyo nhlanganiso kodwa ke akuqali ke ukubona abaqhatshi bese thusela abakhokheli ngokuba xotsha emsebenzini sibone abe railway kube phathwa ngendlela efananayo loba nje lokho esiphakathi kwendaba yangkhona ukuyibambabamba thina njenge ZCTU siza kwenza ngakho konke sikukwanisayo ukubona ukuthi uComrade Chiluku Emmanuel uyabuyela emsebenzini sizakhulumisana lohulumende sibone ukuthi kungenziwani ukuthi isehlakalo esinjalo singabe isehlakalo esingabona sesibhahile kuma companies athize kumbe endaweni ezithize lapho abakhokheli bezisebenzi abaxoshwa umsebenzi besemsebenzini yokumelela abanye kuza kwenza ukuthi ke kube nzima ke abanye njalo ukuthi benze umsebenzi wabo nxa bezabona abakhokheli babo bexoshwa umsebenzi ngubani ozavuma njalo ukukhethwa ke ukuthi akhokhele nxa ebone omunye ekhitshwa umsebenzi ngendlela enje
njengenhlanganiso lizathatha amanyathelo bani ngodaba lokuxotshwa mahlayana kwezisebenzi emsebenzini.
Sile themba ukuthi siyo policy kahulumende yokubulalakhe inhlanganiso zezisebenzi ngoba phela nxa abakhokheli kuyibo asebegunyulwa ngobani abazavuma ukukhokhela izisebenzi kusasa. Uhulumende ongakwenza ukuze sibone ukuthi hayi aso policy yakhe kumbe aso sinqumo sakhe, sifuna ukubona uhulumende engenela emisa ke lokhu ukuganga okwenziwayo ngabaqhathi. Nxa sizabona ke abakhokhelayo suku zonke kuyibo abakhitshwayo emsebenzini nxa bemelela ezinye izisebenzi, uhulumende bese goqa izandla, kithi singathi hayi, laye uhulumende esilaye okwamanje nguhulumende nje ongathandiyo ama-trade unions, uhulumende ongathandi inhlanganiso zezisebenzi, uhulumende oqonde ukudibhidliza inhlanganiso zezisebenzi kumbe amandla ezisebenzi ezibambeneyo esingathi collective power. Kuyabe kungakuhleke lokho ukuthi sibe lohulumende okhangeleka njengohulumende ozonda ke izisebenzi, uhulumende ozonda ama trade unions, uhulumende ozonda ke ilizwi elibambeneyo elabantu abasebenzayo. Asibone ukuthi nguhulumende ongathakazelelwa kwela kusasa.
Lo ke ngumnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZCTU. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Umanji womthethwandaba wecholocho ubikwa ubengelalwazi lokuthi idalele High Court lele Supreme lanquma ukuthi isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Obert Mpofu aphume aphelele eplazini lesidakeni farm alibangisana labalimi abathathu, ngakho yikho okuzacutshungulwa ekuqaleni kwenyanga ezayo sebephindele enkantolo. Lokhu kuvezwe ligqwetha elimela abathathu laba umnumzana Josephat Chuma. Abalimi laba babalisa omnumzana Sipho Sami Malunga, Zefanaya Dlamini, lo Charles Moyo abakhululwe ngemali yesibambiso e-bail kucala abalethweswayo elokusebenzisa leli plazi lingayisilo labo. Umnumzana Obert Mpofu utshele iStudio 7 izolo ukuthi iplazi leli lilokho lingelakhe njalo kasuki kulo. Uthe isinqumo somthethwandaba salethwa ngokuthiwa ngesiNgisi yi-spoliation order, okwakukhomba ukuthi akulandelwanga ngemfanelo imininingwane ethile, kungatsho ukuthi iplazi alisolakhe. Kodwa uthe kasuze achasise okuningi ngalolu daba ngoba lulokhe lusemthethandaba. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Chuma, yena oqala ngokuchasisa nge-spoliation order.
Ahle ngizama ukuthi ngichasise ukuthi i-spoliation, lokho esithi i-spoliation order ngesilungu kutshona. Umthetho uthi akula muntu olemvumo yokuthi awuthathe umthetho awufake ezandleni zakhe. Kulokuphilisana enkundleni ukuthi okwenziwa nguminister ukuthi athathele odlamini omoyo nabomalunga iplazi kusemthethweni na, alinike o-Obert. Leyo ndaba yokuthi uminister wayelelungelo lokukwenza lokho na isegudweni, isecourt. I-court ingathi hayi uminister wayelelungelo lokuthi akwenze. I-court ingathi hatshi uminister wayengelalungelo lokuthi akwenze. Kodwa okumele kwenzakale lolo daba lungakachasiswa inkundla kuyini. Bayavunyelwa na ompofu ukuthi bahambe bayengena eplazini lona lelo eliphikisana ngalo? Umthetho uthi hayi abala mvumo. Umthetho sithi kabaxoshwe eplazini. And lowo mthetho oyisinqumo leso sokuthi baxoshwe eplazini siyenziwe yi-High Court, savunywa yi-Supreme Court. So sikhuluma nje akumelanga babuyele eplazini ngoba ikhothi te bakhishwe eplazini kubiselwe labo abavele bekhona icala lelana lize liyephetha lapho liphetha khona nxa yena esithele naye kwakuyispoliation but thina lokho singabanikazi beplazi usezitshela yena ukuthi ikhothi izaquma isithini ayikaqumi inkundla inkundla ekukhulumeleyo okwakathesi okumele akuzwisise yikuthi akalamvumo yokuthi ayingena eplazini ahlale khona alime abantu abalemvumo yokuthi bayingena eplazini balime ngomalunga ngodlamini lomoya nxa efuna ukubuyela eplazini uyabe sephula isinqumo esikhuvele sikhona ekhoda
selibuyela emthethwandaba yiluphi udaba oluyabe solucutshungula
sithe sifika ekhoda ikhoda ibingakwazi i-magistrate court ngezinqumo lezi ezimbili esezenziwa yi-high court ibingakwazi njalo ukuthi kulamaphepha aku-sheriff atshela usheriff ukuthi akayixotsha ompofu eplazini encediswa ngamapholisa unalawo abophe odlamile so umantshi yena uthi yebo nxa kunjalo ngiyezwa kungakho-ke oprosecutor sebephiwe amaphepha lawa sesizaphenduka mhlaka 6 bachasisele inkundla ukuthi nxa kuyikubana kule court order ekulaya abantu bangabi seplazini kubiselwe lawa pho cala bani elenziwe ngodlamini elithonisiswayo
kungani bebotshiwe ngalesi sikhathi bona kuthiwa umthethwandaba ophezulu wawuthe umnumzana Mpofu asuke eplazini leli
kulezinto ezimbili ezenzakalayo kuthe plazi leli seligazethiwe right iCashel Mafarm ama-directors ayo ethesa udaba e-high court esithi ugazi awulalungelo ukuba khona until udaba lokuthi onguyena okumele abe secourt ngubani luze luzemelele nxa lokho abakuseleyo ukuthi hayi akulandela umthetho ugazetha leplazi then baqhubeka besiphakazi nxa kwehlule leso sicelo sabo baze washo usupreme court sehlule isicelo sabo yikho-ke lapho kuphela lapho abangaliphuma khona
uSipho Malunga ubengakutshwana ngoba yena angahlali eZimbabwe uthe esizwa ukuthi abantu bakhe ama-directors e-Cashima Farm Private Limited badingakala e-court wasuka laphade khona e-Dakar wezobulawayo ukuthi naye abe khona njengo-director we-Cashima so sisuke uZefaniya Dlamini lo Charles Moore mama uZefaniya ubotshwe ebusuku ngama-10 sobalele bagcina selaye sebemjaja besithi laye ulecala so ibhelding yabo bonke but i-magistrate court edila ngamakhesi zenyama yendlovu isetsholosho so bavuke ekuseni besia etsholosho so sihambe safica nangaphi etsholosho kungale magistrate court
manje bebebotshelweni kungathoniswa labantu abahambe bayahlala epulazini
yikho esikubuzileyo and yikho esizakuhlafuna mhlaka 6 ngoba sesibaphile wonke ama-court orders awe-supreme court awe-high court athi kumele babuyele njalo usherif kumele ayebadudula ompofu labo bonke abaphakathi ukwenze thi labo bantu babuyele nxa sebenze njalo bona ukuthi umagistrate angathatha amandla okuthi ena athi lokho okuqunywe i-high court le-supreme court kungaphandle komthetho
lo ke ngumnumzana Josephat Chuma igqwetha elimela ababikwa beziphathamandla zeplazi lesidakeni farm obexoxa ecingweni lestudio 7. Umumo umi Manzonzo kwelekhinya lapho osekuqhamuke udlakela ngoba omunye wabancintiswayo wakade bencintisa kukhetho wanqotshwa umnumzana Raila Odinga ephikisa impumela yokhetho. Impumela yokhetho eyethulwe izolo iveze ukuba umnumzana William Ruto uthole amavoti adlula isilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini 50.49%. Kuthi umnumzana Odinga yena wathola ayisilinganiso sokungamachumi amane ekhulwini 48.85%. Sokulokufuthelana elizweni, abalandeli baka Odinga bechisa izakhiwo khona bekuthule phambilini kokhetho langesikhathi sokuvota. Osikomitshi wokhetho abane baphikise impumela yokhetho okutsho ukuthi kuzayiwa emthethwandaba kuyoxazululwa lolu daba. Kungelani lalokho, umongameli Emmerson Mnangagwa usehle wathumeza amazwi okuhalalela umnumzana Ruto esithi ulethemba lokuthi uza kuba ngumkhokheli oqotho. Abebandla leZANU PF bebekhanya besekela umnumzana Ruto ukuthi anqobe, uthi abebandla leCCC bona bebesekela umnumzana Odinga. Wayengumngane kamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Kenya umnumzana Mandla Nkomo ukuze sizwe ukuthi umumo unjani khonale.
I-commission ithi yena uRuto ube le 50.49% of the vote and Mr. Odinga ube le 48.8%. Ngakho ke uRuto is the president elect, kodwa kulabanye asebetshengise lokuthi banga contesta kumbe bafuna ukuchallenge i-election lay. Ama-commission angu-4 from the electoral commission bathe bona kabazibandakanyi lalesi sinqumo laleya announcement because bathi zikhona izinto ezingenziwa ngakuhle. Kube sokusiba njalo le chief electoral agent ka Mr. Odinga laye uthe yena they are not happy. Mr. Odinga yena ngokwakhe kazange waza ku ceremony yoku announce president elect. So according to umthetho, umuntu ofuna ukufaka ipetition uvumelekile 7 days from now up to mhla ka 22 ukuthi angafaka ipetition. I Supreme Court isivele yabeka sobala ukuthi uhlelo lwamapetition luzagcinwa njani. I think bazabe sebe senza i-determination umbisinqumo by the 5th of September, after which the petition is successful kungenziwa ukhetho olutsha mhla ka 30 November. Nxa kungenjalo, umongameli omutsha uzacotshwa oba ngumongameli mhla ka 30 August. Ikhumumo khona kathesi kukhanya abantu baja kulendaweni ezinenye kakhulu lapha umongameli omutsha ozilala khona, kodwa kulezi indawo eNairobi lapha abantu ababhikisha khona abasolayo i-outcome kumbe impumela yalolu khetho. So it's mixed, but endaweni ezinenye kukhanya abantu bamkela ukuthi umnumzana uRuto uzaba ngumongameli wesihlanu waseKenya.
Kodwa yona indlela equtshwe ngayo ukhetho lokumemezela impumela uyibone njani?
Mina ngesikhiwa bangathi outside observer, ngibona ngani ukhetho belukahle ngoba wonke ama candidates abakhanya ecampaigna ilizwe lonke jikelele kungakhethelekile ukuthi le ndawo ngamanogo areas. Okwesibili, into yokuthi immediately uqedwe ukubala ama results ahle postwe online, lokho kulethe ngibona ngani i-transparency ukuthi ama result wonke umuntu yawazi. Nxa ule calculator ungazi editshela lawe ube le result yakho. Kodwa ukukhanya ngani bathe sebefika ku stage sokuthi sebesenza i final tally loku verify ukuthi bathi ukuthi owinile ngubani. Khanya ngani kube lokungazwani khona lapho. Kodwa ngokubona kwami lami ngama calculations, ukukhanya ngani ngempela u Mr. Ruto ngiyobe hamba phambili. So I think the result is the result, and thina esikhulelekelayo kuphela ukuthi kungabi le lokulwa eKenya ngendaba yokhetho, ngoba ukhetho lubuyile soludlulile kodwa ilizwe lezizalwane zeKenya ziyaqhubeka zikhona. So abantu kufanele bekhangele kusasa labo and kungabi lokulwa. Ngiyabonga.
Alo ke ngumnumzana Mandla Nkomo sizalane seZimbabwe esihlala kwele Kenya ubexoxa le Studio 7 esecingweni ese Nairobi khona le kwele Kenya. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo.
iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umthethwandaba weHigh Court usunqume ukuba iziphathamandla zejele leChikurubi eHarare kumele zivumele amagqwetha kamnumzana Job Sikhala omela iSt Mary's eChitungwiza edalela ePhalamende engowebandla leCCC ukuthi akhulumisane labo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa asethole izibhamu ezingamachumi ayithoba minombili lanhlanu 85 ngemva kwesinqumo sikamongameli Emmerson Mnangagwa sokuthi abazaletha izibhamu ezingekho emthethweni abasoze babuzisiswe kumbe kubotshwa bengazisa emapholiseni ngesikhathi esafakwayo. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu.
Salbonani, salbonani balaleli be Studio 7. Ezinye izinto uyasela ukuthi umuntu ikuthi nje siyagcina siyengana. Indaba yama-accounts avalwayo lawo. Hayi asikizwe ukuvalwa ngo-December odlulileyo. Abantu satshelana abantu ukuthi asikhupheni izimali zethu. Abantu bathi haye siyowathola amapemithi, siyowathola amapemithi babesinikelana. Kulokuthi umuntu ngabe wazithathela imali yakho wazigcinela. Okwamanje njengoba amapemithi sephelile uzoyithatha kanjani imali? Alright, bekunikeza imali yakho bazokutshela ukuthi kumele uyisebenzise la ngoba ngiyalapha eMzansi. Ezinye izinto asivulene amehlo singayengeki. Asipendi lo mbono okuzenzakala kusasa ngoba ngabe wathatha imali yakho ebhenki wazigcinela endlini right amapemithi angaphumelela bayibisele phela ebhenki kulokuthi itshabala lebhenki khonayo and kuzothiwa awusela mvume yokuthi uhlale la imali leyo uzoyishiya la. Asivukeni maZimbabwe, asivukeni.
Kunzima abantu emakhaya, abantu abalakudla, abantu kanjani, abantu bayalamba emakhaya ngapha kodwa lokho abantu izani lokho isithi abantu beyivotele. So abantu hayi kathesi sesiphumile kukho loko ukuthi sibe sirojwa izanu thini. Nangcono sihambe lomfana omncane we-CC. Ngithi bantu bemthwanda bemhlonhlo nahlanje yena umfana omncane uChamisa nguye umfana ongalilungisela yonke into ezonakeleyo khonapha emakhaya. Nguye umfana esingasilungisela yona lokho elilandelwa ukuthi hey izanu, izanu, izanu. Kunina njalo izanu, izanu sezeligugile lani layo sizigugile lokho esithi izanu, izanu, izanu. Umehlo lidube lokhulumayo ongesabi muntu. Ungesabiwe ukuthi usele.
Sanibonani badala be-Studio 7 ndingelele bonkontungameli Nkomo, Chris Gande, uGift Dube ndlibingelela lonke basakazi bethu abathandekayo. Mina bengifuna ukuphawula lapha lami-ke ngisho okuncane ukuthi abafowethu laba base-South Africa abemthwakazi laba abake beyekele abantu besindebeleni bevotele uChamisa umuntu esikhangelele ukuthi esivusele ilizwe lifile. Alilamnotho alilani bona basitshela ngokuquma ilizwe into ezathatha iminyaka esingayaziyo ukuthi imingaki leyo minyaka kumbe 50 years kumbe abantu okwayenzakala abantu bethu thina sesingasekho emhlabeni. So abake bekile abantu beyenze into ebanika impilo into elekusasa labo. Ngiyakhuthaza lapha abantu abasha besayizi yami 18 years kusiyacela ku 30 years asambeni siyevota bafowethu asambeni siyevota bafowethu siyivotele si uChamisa Nelson Chamisa siyawina next year.
Hello, hello Studio 7, hello Studio 7 mbingelela abatetela ba muntu ngamili Nkomo Chris Gande Gift Dube ostandekile Mhlanga uJeremiah. Mina ngithanda ukukhuthaza abafowethu lapha ontanga kusukela 18 years siya ku 30 years asambeni madoda siyevota madoda asambeni siregister ukuvota asambeni siyevota sivotele usisisi uChamisa silungiseni ilizwe lethu madoda kulami umuntu ongasilungise lilizwe singaphiki ngabantu bakamthwakazi abasitshela ngokuquma ilizwe into esingakwaziyo ukuthi zathatha iminyaka emingaki.
Ngabe linjani basakazi be-Studio 7 nabalandeli bawo umsakazi omuhle kangaka. Ngithanda ukukhuluma ngalo baba abantu ngo-Greater Vodloza Sibaya. eRwanda. Uthi yena abantu bakhathazekile ngendaba zomnotho, abantu balambile. Abuyathi abantu bahamba kuma rally besiyobona. Ubaba lo confused lo, into ayikhulumayo nje akayazi ukuthi uthini, ngoba ngibona ukuthi khona umuntu ongachitha isikhathi sakhe ahambe ku rally elambile njalo esiyabona nje kuphele engafuni ukulungisa ilizwe. So yeah, into ayikhulumayo nje ay make sense. Abuyathi yena abantu abafuna ukuvota ngoba amavoti amaphathi aphikisayo athi amavoti ayatshontshwa. Kuliqiniso vele, iZANU-P F iyantshontsha amavoti. I-MDC since if ingena ku-ballot box ayikazi iluza ama-elections. Naye lowo mdawini Vodlozi uyakwazi lokho. So angathi yena abantu abafuni ukuyovota ngoba ba-confused abantu, amabandla aphikisayo akhuluma iqiniso. Ayikho into enjalo. iZANU-P F nje kwamele ihloniphe amalungelo abantu, ingantshontshi amavoti. Uzobona izadliwa kahle nje ekhethweni. Lokho nje ku-black and white. Akekho umuntu ongathi yena elambile, engasebenzi, enama-families agcwele umhlaba wonke, abuya ayovotela iZANU-P F eyiyo ekhoze yonke le nxoshunxoshu. Ayikho into enjalo. So lo baba lo akakhulume nje ukuthi unikezwe niZANU, azidlele yedwa, angafuni ukukhonfuse abantu. Okugcina engifuna ukukhuluma ngakho indaba ye-MRP. Abantu besindebeleni ake liphaka, ake liphaphame, asiphaphameni bakithi. I-MRP yoyodwa iphathi nje ezosisungula kulolu daba, kulento esinayo. So masikhuluma ngabo, abanye bazi bayikhulume ngokuthi hey isihlahla bani, kodwa shiwa yini ingaka esayidliswa ngalabo abantu bentshonalanga esingakhona ukuyiphalaza. Seriously, asiphaphameni, sibadala masibangaka. Ngiyabonga.
Salubona, salubona uStudio 7, njani basakaza bahle. Silibonga ukusethulela indaba ezinhle ezimqoka njalo. Mina ngingwenye okhulumayo ngaseBotswana. Isifiso sokuvota silaso, siyabezwa bafowethu bathi sibuye size ekhaya sizovota. Manje yeyi yeyi yeyi, abanye asisukanga kuhle mani, eZimbabwe asisukanga kahle, sesaba lokubuyela, siza kubuyela kodwa hhayi kathesi. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani basakazi be-Studio 7, njani lonke, njani lonke basakazi abahle abasilethela indaba ezinhle kangaka. Hayi, ngiyabonga kakhulu, lami ngithe ngithi fahla okuncane ukubana zala ikhezi laphana silo kansila, silo MP wethu, kuyaphuma izimali ubana kulungisa ama-bridge, kulungiseni, kodwa hayi akula ngoqoko ebakhona. Like impela lisikuzele yena ukuthi kanti kuhamba kanjani. Lesizethu na izakhamuzi siyeza emishandira ubana silungisa ama-bridge, lungisa ama-bridge, akula ukuthi isamende masithatha somele sibophe futhi izinqola lamadonketu. Sibe nesamende siyakha ama-bridge, sinabo kansila, sine MP. Hayi, ngicela abasakazi like lisibuzele bona ukuthi kanti imali eziphumayo ukubana ziyenze imigwaqo ziya ngaphi. Siyahlupheka, sizakhamuzi ekhezi, kuyafana ukuthi bana asilahulumende, siyahlupheka kakhulu. Lesi sizini sibili kule nhlupheko esinayo kunzima kakhulu endaweni yethu yasekhezi. Ngiyabonga abasakazi.
Lathi siyabonga balaleli bethu, lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ze-WhatsApp ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington DC. Yabo!
Hayi, siyabonga balaleli, isikhathiso singasavumi uba siqhubeke sisonke. Kodwa ke singakehlukani, ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesikhokhela. Uhulumende usexotshe umsebenzi umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labongi eZimbabwe Professional Nurses Union, umnumzana Emmanuel Chiluku, esetheswa icala lokuqhuba imihlangano ngesikhathi somsebenzi.
umanje womthethandaba wecholocho ubengelalwazi lokuthi idale le High Court lele Supreme anquma ukuthi isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Obethe Mpofu aphume aphelele eplazini lesidakeni farm elisenyamendlovu. Sizwile njalo lo daba lokuthi umanje wemthethwandaba we sizwe lama lokuthi eKenya bekuhamba kanjani lamhlanje lapho okuthiwa khona omunye onqotshiweyo usesala ukuthi amukele impumela. Hayi, silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abanganelisanga ukusizwa lingaya ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.